lokho kuyinto ebifanele mhlawumbe ukuthi buke ukuthi uzokwenzakala ngoba kukhona abakhokheli kumbe ke ngithi ominista abanjengomtswaledi abaye batholakala nabo benekhorona emalangeni okusho ukuthi ingoba ngabantu abahlala behlangana okusho ukuthi lokho kungaba imbangela eyenza ukuthi nagcine esifululekile.
Uthi ubaba uRamaphosa ukufunyanwa kwakhe elo mkhuhlane lo kumele kube yisixwayiso kulabo abalokhe bengakahlatshwa ukuthi bahambe bayehlatshwa. Ubona bephakamela phezulu yini abantu?
Angicabangi ukuthi abantu abaningi abangahlatshwanga kungoba beney'nsolo ngoba kuney'nkulumo eziningi kakhulu ngokuhlwaza, kanti njalo khonokho kwenza ukuthi abantu abahlatshiwe esikuthola lapho ebantwini abaningi ukuthi abantu bayakhalaza ukuthi ukuhlatshwa ngathi akubanikezi ukuvikeleka kulo mkhuhlane. Kungakho sibona nje abantu abaningi lokho bengathi badonsa inyawo kodwa kasikaboni ushintsho oluningi. Kodwa kwezinye indawo khona kakhulu kuleli vikelile sike sabona amanani engathi ayakhuphuka abantu besiyohlaba.
Ungathi ukutholakala komkhakha omutsha lo owe-Omicron kubethusile yini abantu mhlawumbe lalabo ekade bengafuni ukuhlatshwa? Ungathi sokutshintshile sebesiyahlatshwa na?
Ukutholakala komkhakha lona owe-Omicron kasibona ukuthi mhlawumbe kungenza ukuthi abantu bethukile, kodwa khona yebo abantu bathi babonile kuvela imikhakha eminye ehlukileyo. Ngakho kasikaboni ukuthi kukhona inguquko ngendlela abantu abaziphatha ngayo.
Kuyini ongakukhuthaza abantu?
Abantu singabakhuthaza ukuthi balalele abezempilo nezixwayiso nokukhuthaza kwabo ikakhulukazi ngokuthi bayogoma njalo baziphathe njani ukuze bangabhebhethekisi ukuthelelana kwalo mkhuhlane.